VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ichana njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 12 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ah, ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi uWilliam Mnangagwa liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations okunanza amalungelo abesifazana.
Abatsha esiqintini seGwanda sebekhuthazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe.
Odokotela abasebenzela isibhedlela sikahulumende baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi uWilliam Mnangagwa liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations wokuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni owe-62nd Commission on the Status of Women ovulwe ngokusemthethweni lamuhla. Abanye abakulomkhosi iziphathamandla zebandla leZANU-PF esigoqela onkosikazi Sithembiso Nyoni, Mabel Chinmonoma kanye loMonica Mutswangwa. Isiphathamandla se-MTCT unkosikazana Paulina Mpariwa kanye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo labo baphatheka kulomhlangano. Ekhuluma lentatheli izindaba ngaphambilini kwalomhlangano e-Ethiopia, unkosikazi Nyoni ubikwa wathi kuqakathekile ukuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni ngokubanika umhlaba, imota zokuhambisa, amanzi ahlanzekileyo, lokunye okungabancedisa ukuqhuba amabhizimusi abo, kulokubadingela imisebenzi nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza omunye waphatheka emhlanganweni ofanayo ngomnyaka odluleyo, unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo, ukuthi kuyini abakuphathela abesifazana ekhaya ngemva kwalomhlangano.
Kusemuntini ohabileyo njengomuntu ayevela kubulawayo, ngithe ngivela khona le ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona kuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini. Kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo, kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko, futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singama-politicians. Nabangenisa kwenye i-training omumama bama-districts, ama-constituency ahlukeneyo, bafundiswe ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababe-trainer omama ukuthi benze osepa, benze ama-drinki, benze lokungamakhekhanyana ukuthi bathengise bazuze imali zokuzisapota bona. Abanye basikuthatha lokhu sebengo-business woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezi mali. Kuyafundiswa khona lezi zinto eziningi lokuphatha imizi. Mina ngiyakuchathekela ngisho abephalamenti ukuthi i-nutrition, ukudla okulomsoco, yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi.
eZimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano?
Ah, ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayatshengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu. Okunye futhi kuya ngabantu abahambileyo, phela abantu bayaphonga ukukhethwa njengoba bayafuna emhlabeni lapha bayakhetha nje bafike bazithulele khona le bangaze bakhuluma lutho. Sifanele ukuthi nxa sihambile khona le siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.
Lo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo kobulawayo sixoxela ekhona le kobulawayo.
Abatsha esiqintini seGwanda sebekhuthazwe ukuthi batshiyane lomkhuba wokuphatheka kudlakela lwezombusazwe ikakhulu kathesi kulungiselelwa ukhetho. Kubika u-Albert Ncube.
Ekhuluma labatsha eGwanda umqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust i-CYDT uNkosazana Chasisile Ndlovu, ududlakelo solubonakala ku-MDCT luyadanisa. UNkosazana Ndlovu uthi abatsha kuzamele baphakame bazijole ukuthi abasoze bavume ukusetshenziswa ukutshaya uZulu ngesikhathi sokhetho. IZimbabwe ikhangelane lokhetho lonyaka njalo amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela lolu khetho. UNkosazana Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi udlakela kwezombusazwe selukuqalile kakhulu ku-MDCT.
Ngaba ukuthi sike sawubona kumidia emagezini akazibile ukuthi abantu abantu yibo abakade behamba phambili ezintweni zomsizi ohambelana lento zombangabantu. So kuqakathekile ukuthi singabantu abatsha sisiset our agenda ibe sibeki yazo nomuntu wokuthi waseyinto to-violence.
Iningi labatsha kulomhlangano lifune ukwazi ukuthi kungani uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bathawe eBuyera lakobulawayo. Osakhulayo ebandla le-MDCT ebona ngokuphathelane labafundi njalo efundela ukuba ligwetha uJabulani Ndlovu uthi abalandeli bakamakhuphe yibo baqala ukulwa emhlanganweni wakobulawayo, kodwa uthi njengebandla bayalusola udlakela njalo abatsha kumelanga bavume ukusetshenziswa kudlakela lwezombusazwe. UWellington Nare webandla le-PDP uthi abatsha kuzamele bangene labo kukhetho ukuze baphathe ingatsha zikahulumende.
Abantu abatsha sesisuka from kube ngabancedisa ubayilaba abafaka ama-posters ubayilaba abagijima besekela abantu abadala. Ezabantu abatsha sesiklayima sesifuna lezo zikhundla ezobukhansila ezobu-MP create ministry yabatsha ekhanisa lenhlo yezabantu abatsha. Hayi khona le khona ekhuthela umuntu oluphele wele minyaka ye-67.
UNkosazana Linda Mpofu, umqoqi wenhlelo ku-CYDT, ukhuthaza abatsha ukuthi bahambe bayehlola amabizo abo kuluhlu lwalabo ababhalisa ukuvota i-voters roll inspection lapho lolu hlelo luthelwa qala.
Kuyanini bakithi lizotheka amabizeni ku-voters roll, ningahlali lizele ukuthi hayi andizovele ngabhalisa lesifundayo. Amakhompyutha ayayenzakali ukuthi awele kati kuzabhalisa yona le isifiso sokuthainspection of the-voters roll. Isiphu sakho besema wathi ubhalisa ngaso ungasilali.
Inani labatsha selibhalisele ukuvota lonyaka libikwa liphezulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo, kodwa uMampofu uthi baqhubekela phambili bekhuthaza abatsha ukuyabhalisela ukuvota. Iningi labatsha kulomhlangano liveze ukungazwisisi udaba lomanyano we-MDC Alliance njalo libuze ukuthi lamabandla akulomanyano azasebenza njani ngemva kokhetho. Abanye ngabathi lamabandla alakho kubumba ibandla elilodwa ngemva kokhetho. Ngingu-Albert Ncube, oyindaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho esipeni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethenjiswe imali efika amabhiliyoni amathathu ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe abalesifiso sokuzevula amankampani abo eZimbabwe. Ebhala kuphephandaba elidumileyo eMelika eleNew York Times izolo, uMnangagwa uthe eZimbabwe seliguqukile langena endleleni eya ekukhanyeni kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni nyakenye. Ngaleso sizatho uMnangagwa umeme abakwamanye amazwe ukuthi bazencedisa ukuvuselela umnotho welizwe esithi inotho yabo izavikelwa ngazo zonke indlela nguhulumende. Nanku lo mthetho Indigenization and Economic Empowerment Act usuguquliwe. UMnangagwa kuvumile ukuthi ilizwe lisabhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala ukulondoloza amalungelo oluntu. Umongameli Mnangagwa ucele njalo amazwe ethesa eZimbabwe izijeziso afana lele Melika lele Bhilithane ukuthi ezesule lezi zijeziso. Sixhume incwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngo-2013 uMugabe laye wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayethona ehambe e-China esitshela ngama-megadeals awo e-China labe-Belarus labo-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesithi njengamaZimbabwe into okumele sithembe ngokubona njengoThomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kube thembisa into ezingacaciyo. So mina ngibona ngani ayizitori kumbe izifiso zikathemba lo amukela ezikhulunywa kwemnangakho.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa engena embusweni?
Ayeke ngithi kube lo tshintsho olumangalisayo, ngoba kuyashupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi aloku esehluleke ukusebenza. I-foreign currency la yahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe baloku bethwele nzima. Imali yakho eseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, iyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima buloku bukhona. So ngakhangele i-economy sile amboni ukuthi ngathi sokule tshintsho olunye esingathi kumbe liyabambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zobe siya phezulu njalo zehle zethu.
Uthi njalo uMnangagwa iZimbabwe esesikiyo yiZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebe wahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi uMugabe kumele amele akwenzayo, ekhanya engathabanga ngokuthi uMugabe sibona elinye ibandla kumbe sozama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lokuthi liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.
UMnumzana Zenzele Ndebele yincwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela eZimbabwe bekhonona ngokungaphathwa kahle nguhulumende leholo elincane abalitholayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkulungwane zabalimi besamelweni esabelweni seMaharashtra kwele India abafole okwensuku eziyisithupha betshengisela behamba ngenyawo bafike esigodlweni salelo lizwe iMumbai ukuzokhonona lokucela ukuxolelwa kuzikweleta abalazo emabhanga ngoba bezisasinda.
Kufe abantu abangamashumi amane engozini yokulumatha umlilo kwendizamtshina ethwala abantu kwele Bangladesh eKathmandu Airport. Isikhulumeli senkampani yalendizamtshina eBangla Airlines ithi lendizamtshina ibithwele abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 iningi kuyizizalwane zaseBangladesh ileze Nepal.
Uhlangothi olubona ngokuqhutshwa kwezempilakahle eZimbabwe ole Health Professions Authority luthi isimo ezibhedlela siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela elizweni lonke jikelele ezibhedlela zikahulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Iziphathamandla zalolu hlangothi zethekelele ezibhedlela ezintathu eHarare namhla ezivalisa esePhararenyathwa eHarare Hospital leChitungwiza sicwayisisa umumo. Isikhulumeli salolu hlangothi sithi iqula lalolu hlangothi libone abantu abaningi abagoqela abantwana abehluleke ukuthola usizo lokwelatshwa ngoba odokotela bengekho. Uhulumende wazise ngempelaviki ukuthi odokotela laba sebebuyelile emsebenzini ngemva kokuvumelana laye kodwa bona bathi akunjalo njalo abekho ezibhedlela. Odokotela ezibhedlela zikahulumende baqale ukukhalala umsebenzi ekuqaliseni kwalinyanga bekhonona ngeholo abathi liphansi. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kweBulawayo namhlanje luveze ukuba odokotela bakhangela izigulane ezigula kakhulu ezifakwe kuintensive care ezinye zonke zikhangelwa ngabongi kuphela. Umnumzana Matthew Ndlovu olomntwana olaliswe esibhedlela sempilo ngomunye walabo abaxoxe leStudio 7.
Ngilomntwana ogulayo osempilo ubonwa ngonesi kuphela akabonwa ngodokotela.
Abongi lesikhulumi sempilo behlulekile ukuphendula imibuzo yeStudio 7 bethi kayibhalwe phansi izaphendulwa ngolunye usuku. Unkosikazi Samukele Ncube isakhamuzi sakoBulawayo obeze ukuzobona isihlobo sakhe empilo uthi akula sizo abalutholayo esibhedlela sebeze becabanga ukuthatha isihlobo beyozongela endlini.
Isitrike lasesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi sezigcinele endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela akabuyi ukuzobabona ukuthi abanike itreatment esabe sikhangelele. Babephunga bagcina khona ngale le bhili lalo likhwela ngoba kuyabehlezi esibhedlela khona ngale.
Kusenjalo udokotela okokhansili wakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi nxa abantwana bengadlalisa inhlabathi ehlangene lomquba wabantu kudala izibungwana kanye lomkhuhlane wesihudo. Uthe laloba kunjalo ukhansili ulusana lemikhuhlane yesihudo.
Nxa abantwana bethe badlalisa inhlabathi ehlangene lesiwe nje singathi ngumquba wabantu kule ngozi yokuthi amaqanda ama-worms angene emzimbeni yabo bawaginye ngaleyo ndlela abesechamisela ngaphakathi kwabo babesesiba lama-worms, yiyo indlela yokuqala. But lokho kuthatha isikhathi eside kodwa kuphinde kube le ngozi yokuthi balakho ukuthi babe lo mkhuhlane wesihudo. So ngalokho-ke ikhansili viki zonke iyathatha inani labantwana labadala ababegula umkhuhlane wesihudo. So sihlele siyikhangela lesiyiqaphele ngamehlo khozi amanani lawa sibone ukuthi ayakhwela kumbe ayehla ngoba silezilinganiso ukuthi ayinxa esiyedlule lapha siphunyukile bese sithatha amacele.
Indleko yezempilakahle iphezulu kakhulu ezibhedlela ezizimeleyo ezingekho ngaphansi kukahulumende njalo balutshwana abenelisa ukuya kwelatsha kizo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Isisekelo sombuso webandla leMDCT sibikwazi sithi uNkosazana Thokozani Khube nguye omele athathe intambo zombuso kuze kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress ozakhetha kakutsha umkhokheli waleli bandla ngemva kokubhubha kobe ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Kubika Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT liphakathi kwelitshe leMbokodo ngokulandelwa kwesisekelo sombuso waso ngemva kokubhubha kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Loba kunjalo isisekelo sombuso walelo bandla sithi umsekeli wakhe unkosazana Khuphe nguye omele akhokhele aze abize i-Extraordinary Congress. Isimo simanzonzo ku-MDCT kuyaliwa kuluthuli inkokheli eyakhethwa ngumuyi ingasalandeli leli cele lesisekelo sombuso ilandela elinye icele elavela lanikeza uTsvangirai amandla okuzikhethela abasekeli osekudale ukubangisana loMakhuphe. Osezithi nguye olelungelo lokukhokhela iMDCT yena wadliwa kukhetho lweCongress umnumzana Nelson Chamisa wethule isinqumo esilakho ukuxosha uMakhuphe ebandleni. UChamisa nabanye bakhe babe nemihlangano eMathebeleland North eDethe leMathebeleland South ePlumtree ngempelaviki kodwa unkosazana Khuphe ubengekho. UZulu weZimbabwe ulemibono ehlukeneyo ngokwenzakala kuMDCT, abanye besekela uMakhuphe, abanye njalo besekela uChamisa kodwa umuntu wonke evumelana ukuthi udlakela olusebandleni leli kumele luphele. Abasekela uMakhuphe bathi kuyayangisa njalo ngendlela isimo esingakhona kunzima ukuthi bengathini. Umnumzana Limukani Baloyi uthi kubazwisa ubuhlungu okwenzakalayo ngoba bebekhanyelele ukuthi uMakhuphe nguye olelungelo kodwa wavele kwawonakala lapho kufakwa abanye abasekeli ababili.
Heyi umama sizobuhlungu ngoba umama besikhangele ukuthi umama abambe into le. Uba kuphambanisile. UTsvangirai waphambanisa ngokufaka amapresident amathathu.
Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Gift Banda uchaze ukuba basebenza kuhle loMongameli Chamisa njalo udaba lukaNkosazana Khuphe lusahlafunwa zinkokheli.
UChamisa indlela akhokhele ngayo since ayinjethe over kubaba uRichard Tsvangirai is late asilansolo ngakho masingakabikelwa ukuthi impumela yalokho kukhulumisana ngiyeke sibahambele phambili sibike ukuthi inkulumo zabo sezinga.
Isikhulumeli se-MDCT koBulawayo umnumzana Felix Mafa uchaze ukuba uyasuthiseka ngobukhokheli bukaChamisa ethi ungumuntu oqotho omncane njalo uthanda abantu bonke ungakhathalekile ukuba basuka kuphi kwelizwe. Ungezelele ethi umnumzana Chamisa ufuna umbuso wezabelo njalo uyasekela umbuso wenkosi yamaNdebele futhi kathandi izinto zobugwelegwele ufuna umphakathi ufeze amasiko. Ukuxabana lokuxokozela osokuthumbe ibandla le-MDCT sekuchiye iningi labantu lidideke ingqondo ngoba bebekhanyelele ukuba unkosazana Khuphe abuse njalo kuyiwe ekhethweni bemanyene ukuze bakhuphe ibandla elisembusweni. Ukuxabana okukuleli bandla kulakho ukuphazamisa impumela yokhetho uma inkokheli ze-MDCT zingehluleka ukukhumisana umlotha ngodaba lokuthi kulandelwe isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ligqibe imidlalo yezibaya liphezulu kwengalane yesibaya sikaGroup B kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifiers ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu leScotland emdlalweni oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo lamuhla. Into sezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqede imidlalo yalo lile miklomelo eyisikhombisa okulinani elilingana leliphethwe liqembu leScotland, kodwa leZimbabwe lihlezi phezu kwengalaniye ngoba lile net run rate engcono. Abafana beZimbabwe bale net run rate ye-1.35 ukuthi abeScotland bale net run rate ye-0.855. zombili iZimbabwe leScotland zizaqhubekela phambili ziye kusigaba esilandelayo somncintiswano esibizwa ngokuthi yiSuper Six ndawonye leqembu leAfghanistan lona eliqede imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu kusibaya sikaGroup B. Amaqembu aphumelele uyadlala kusigaba seSuper Six esuka kusibaya sikaGroup A ngabalisa eleWest Indies, eleIreland kanye leUnited Arab Emirates. Njalo lawa maqembu azacegwa lalawa aphumelele esuka kusibaya sikaGroup B kuthi ngemva kwalemidlalo amabili azatholakala ele miklomelo eminingi azadibana kudingwa intshantshu. Ikanti yabe vele ezethole ilungelo lokuyadlala komncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzaqhutshelwa elizweni le-England laseWales ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association ngempela viki edluleyo iqhube umncintiswano wokulungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka. Njalo amaqembu anqobileyo ngabalisayo leNational University of Science and Technology kucelela besifazane kuthi kucelela besilisa kunqobe iqembu leHighlanders. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association uWilliam Maziro uthi lonyaka bakhangelele ukuba umdlalo weVolleyball uthuthuke kakhulu njengoba izikolo zemfundo yaphezulu lazo seziphatheka kumidlalo yabo.
Kusizini yalonyaka I'm glad ukuthi ma ukhangela silawo ama ngangikhala ngakho ukuthi siyafuna ama investors ethu, siyafuna ama institutions ethu around us ukuthi ebe active. So sikhangelele ukuthi bazabe bekhona sesimeleka bese ayilupane State University le site ukuthi lawa be join abanye bebekhanya bethembisa. So sikhangelele ukuthi kube le competition ezwayo. Njalo sisibona ama community clubs ethu sivele silawo, siyabona i Highlanders isiphendukile njalo ku league after a year's break. So lokhu kuyasichaza, kuyasikhuthaza ukuthi hayi umdlalo we-volleyball uyakhula.
Amaqembu aphatheke kumncintiswano wangempela viki ucelela besifazane ngabalisa eleNust eliphutshelise endaweni yakuqala, eleHurricanes eliphutshelise endaweni yesibili, eleLuveve High School kanye leleBulawayo Poly eliphutshelise endaweni yesine. Kucelela besilisa iqembu leHighlanders liqedelise endaweni yakuqala kuthi eleNust liqedelise endaweni yesibili. Endaweni yesithathu kube leqembu leHurricanes, kuthi kwesine bekuleqembu leBulawayo Poly. Endaweni yesihlanu bekuleqembu leMilton High School, kuthi eliqede lisemsileni ngeleLuveve High School. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kangele ebezihamba phambili.
Iqola elivela kweZimbabwe lisikhonapha eMelika eNew York emhlanganweni weUnited Nations okuthuthukisa amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni.
Abatsha esiqintini seGwanda sebexwayiswe ukuthi bachiyane lodlakela kundaba zombusazwe.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi.
Kwanele mthwakazo livalelisayo umuntungamile inkomo.
Losithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.